Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 5 kuzibandlela 2022. Igama ngontungamili Nkomo. Ezihamba phambili. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba. Amagqwetha aselobele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe i-voters roll ukuze ayicubungule kulandela ukuphikisana phezu kokuthi bangaki abantu ababhalisele ukuvota nyakenye. Abangela maphepha abaxoshwayo kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze baguqule isimo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqambela inkantolo amanga kulandela ukumangalelwa kwakhe ngosanda kuxotshwa kuleli bandla kanye lakusikhundla sikameya weGweru umnumzana Josiah Makombe. Umakombe umangalele uMonzora enkambeni yebulawayo Central Police Station kuthange esithi kumele abotshwe ngoba elobele umthethwandaba weHigh Court amanga elandula ukuthi ibandla lakhe limxotshile yena esazi ukuba lokhu yikho kanye okwenzakeleyo. Umakombe uthi uthole incwadi kumalanga asanda kwedlula ivela kumphathi ntambo obona ngendaba zezabelo umnumzana July Moyo emazisa ukuthi usesusiwe esikhundleni sikameya ngemva kwesicelo seMDCT ngoba isithi uMakombe akaselilunga layo. Isisusa salolu daba isicelo esifikiswe eHigh Court ngumakombe uNkosazana Thokozani Khuphe kanye lomeya weChitungwiza umnumzana Lovemore Maiko kunyanga edluleyo besithi linkundla kumele ivimbe imizamo kaMonzora yokubaxotsha kubandla leMDCT. Kulapho ke uMonzora athi ependula khona walobela inkantolo esithi kungamanga ukuthi baqoqa ukuxotsha abathathu laba. Ngokunjalo uMakombe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kumele abotshwe ngoba ukuqambela inkantolo amanga kulicala elikhulu iphejari nesingisi.
UMonzora waqamba amanga emthathendaba esithi yena akazange arikhode uMakombe from council. Yena ekwazi ukuthi wangirikhola wabhala incwadi wahamba kuminister of local government ukuthi usesti ngikholelwe umuntu, but ekwazi khonokho wabeqamba phambi kwecourt esithi kazange angirikhole. So yo amanga engiyariphothele emapholiseni.
Bona abeMDCT bake bakulandula ukuthi bakuxotshile kubandla. Ungathi ngempela bakuxotshile le ncwadi wayithola?
Incwadi engayitholayo yavela kuminister of local government. Uminister yena wabhala isipiki, wabhalela incwadi nabeMDCT isipiki bangixotshile. So akumelanga ukuthi ngibe ngukansela kumbe umeya weGweru. But bona emthathendaba babhala ama-affidavit besithi kabazange bangixothe beqamba amanga.
Sikhuluma nje awusenguye ukansela, sowasuka kukansela awusenguye umeya weGweru, awusengukansela njalo.
So ngathatha indaba yona leyi ngayihambe semthathe emthethendaba ukuthi iqaciswe ngoba akwenzanga kuhle. But owakathesi isiwesikhona sokuthi angisikile kanti la katesi kumbeni umeya akibona baloko besithi abazange bangixose.
Vakuxoshelane nxa usizwa abanye bekhuluma lanxa nje usithi awukatholi incwadi evela ku-MDCT.
Vele njengamanye amarikho ayenzakalayo ngiyabona ngokuthi angisayenzi izinto abazifunayo njenge-MDCT sengisebenza nabanye ababandla ele-MDC Alliance. So ngiyabona yiyo indaba yakhona. Kodwa indaba ekhona ukuthi baqamba amanga ukuthi kabangilikholanga bona bekwazi sibili ukuthi bangilikholise. Yiyo indaba engiyithethe emapholiseni. Okunye lokhu bekungelandaba but yona into yokuqamba amanga umuntu ofuna ukuba ngu-president, umuntu ozithi ngu-president, kumele abantu bebekwazi ukuthi lo muntu uyaqamba amanga. Yikho ngithethi le into ngayihambisa emapholiseni.
Umnumzana Josiah Makombe ngosanda kuxotshwa kwe-MDCT lakusikhundla sikameya weGweru. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube kaphendulanga imibuzo esimthumele yona izolo. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aselobele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo iproject 4263. Lokhu kuza ngemva kokuba iZEC yazise ukuthi ibhalise abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2971 kuphela elizweni lonke jikelele kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa iproject 4263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilitshumi 9635 ebancedisileyo ukubhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sokudale inkulumo abanye besithi iZEC ingaba isiqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho luka-2023. AbeZEC labeZANU-PF bayakulandula lokhu. Usikomitshi weZEC unkosikazi Joyce Kazembe utshele iHerald ukuthi bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezinhlanu 5,647,000. Sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana leZEC ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency, njalo sikwanise ukuthi sicheck online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abo akhona yini, njalo kulabanye abarejista ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lonke angaka-updatewa ku-system le-electronic. So kuluqondile kakhulu ukuthi kube le-hard copy ezakhishwa ukuthi hayi abantu abare sokuvota yilaba, kube ne-electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi information yakhe ikhona na.
Lingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota?
Nje eKhaya Vote sihlangane njengenhlanganiso ezijeneyo ezisebenza emathebelelenti ngo-November. Sihlose ukuthi ngo-December njengoba iZEC ibisitshele yathi bayenza abathi mobile voter registration, yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona. Kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abaregistered by only two coalition members eze-Ekhaya vote. Abanye ba register 210, then abanye ba register 321. Yuwa mafika esilawo. Kodwa uzathola ukuthi Bulawayo ile 588 eza register yizeki. So khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe wazi ukuthi akuchithi akula abanye aba register ngaphandle kwamakwenhlanganiso zonke lezi zimbili. Ile uhluphe esilalo kathesa.
Izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi. Ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration?
Izeku kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education. Ngoba lathi nje ekhaya vote, we are guided by Zeku on voter education, voter registration, and as a stakeholder siqoxisana labo njalo nje ukuthi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi. And i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngo-December. Sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizaziqala ukusebenza, sisebenzisana la izeku ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani baregister ukuvota. Okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesinomlando ukuthi bona lawo abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database, even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezeku sibatshe bonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lawo eseliwatholile. Njengoba sikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates, kumbe sithi fortnightly updates, kumbe sithi ngenyanga ngenyanga, yikho sesikukhangelela ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesirejista abantu abangaka. Njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile, kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo. Kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixhosisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota, baqalisa ukusirefer ukuthi hayi thiyasarejista ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system. So oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izeki ibisidilelawo kucace ukuthi kuhamba njani. Njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi barejistile ku-online system yabo kube yinto nje e-update ngesiphangiphangi, ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside.
Umnumzana Nkosi Khona DVT yisikhulumeli somanyano okhankasela ukuthi abantu babhalisele ukuvota ngobunengi owe-Ekhaya Vote 2023. Sehlulekile ukukhuluma lezeki ngalolu daba. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngaphandle komthetho sezikhuthazwe ukuthi ziphindele ekhaya ziyabhalisela ukuvota njalo ziphatheke kuhlelo ezingaguqula umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Lenkuthazo iza ngemva kokubotshwa kwenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokufohla emngceleni we-Bed Bridge kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kumbe sebebuyela emsebenzini yabo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Siza khumbula ukuthi iSouth Africa ibuya kuma election. Ma election lawo engenzanga khona kahle esinye sezikhalo zabantu kwaba ngabantu bangaphandle abakuleliyazwe. Ngoba sibonile sekuze kunama party alwa nakho lokhu ukungena kwabantu kuleliyazwe abangama Africa. Asiyugcizelele lokho abangama Africa. Ngoba uma kukhulunywa ngomuntu wangaphandle eSouth Africa kukhulunywa ngom Africa. Akukhulunywa ngeChina, akukhulunywa abelunga abamhlophe, kukhulunywa ngom-Afrika. Siphinde futhi sizibuze ukuthi kungani kungathi kuhloswe abantu beZimbabwe kube bebaningi amazwe kakhulukazi awe-SADC nangaphandle kwe-SADC DRC o-Nigeria baningi kuleliyazwe. Kungani singaboni kwenzeka? Ngoba lokho kwenzekalayo abantu beZimbabwe bahle balalelwa unyendle emgwaqweni okuya eJohannesburg. Kodwa ngiphinde ngithi mina kungasethusi kakhulu kakhulu ngoba uma ngabe simlandela uminister ophethe Home Affairs uDokotela Mtswaledi simsuka naye kwa health lapho ke waphatha khona iminyakanyana ethize wavela wabonisa ukuthi akawathanda ama Africa akabathandi abantu bangaphandle ababizwa ukuthi ngama Africa ngoba ezibhedlela ezibhedlela ngesinye isikhathi kwasokungathi Home Affairs abantu bengelathwa abanye bebizelwa amapolisa bese sibhedlela umuntu egula leyo nto yaqala ukuba amandla ngaphansi kaMtswaledi utheke manje mayisephuma esephatha iHome Affairs ubukeka engomunye wamaminista mhlawumbe ohamba phambili kuma ministers wonke weANC ukungafuni abantu bangama Africa yebo kambe izwe nelizwe kufanele livikele kodwa ke hayi ngalesimo ikakhulukazi ngaphansi kwemithetho yeCovid
isehlakalo lesi sizathinta njani ubudlelwano obuphakathi kweZimbabwe nele South Africa njalo uhlupho lolulu ngaqedwa ngani
amazwe njengabo Nigeria uma ngabe kuyukuthi abantu babo behlukumezeka ngendlela abahlukumezeka ngayo siyasibone iNigeria isuma ime ngezinyawo uthola ukuthi ngesikhashana nje into yakhona iyabisilungisile kodwa siyazi ukuthi iZimbabwe iphethwe iJuda engelandaba nabantu ezikhathalela yona kodwa ke ubudlelwano esimeni sezwe elikhathalela abantu kuyakhanya ukuthi bonakele buyonakala kuyadingeka ukuthi busukunyelwe ukuze bulungiswe ukuphetha kwalento sisikuthi iZimbabwe ibe sesimene singcono sezomnono kube namathuba emsebenzi kube nokulawuleka kwezwe ngaphandle kwenkohlakalo izwe leligcwele inkohlakalo iZimbabwe yikho kuyakwenza nokuthi abatshali bezimali sibabone behambele eceleni njengelanga lebusika besiya kwamanye amazwe into ke ezalungisa lesimo ukuthi abantu beZimbabwe ke babhukule basukume benze lokho mhlawumbe esikubone kusenziwa ngabantu beZambia uma leso sikhathi sika bengayengwa ngamagwadla bengayengwa ngenhlanyelo bengayengwa ngefertilizer ebusika izulu lingekho abantu beZimbabwe ababone ukuthi ukukhululeka kwabo kusezandleni zabo ke basukume bazikhulule bona yikho kuzaqeda konke lokhu kuhlupheka
Umnumzana Senzo Nkomo yingcwethi kwezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla kulokufuthelana okukhulu kuleli bandla phezu kokhetho lwenkokheli yezabelo olusanda kwenziwa. iChronicle ithi amachibi adalwa lizulu elina kobulawayo kanye lamagodi asemgwaqweni sokubangele ukuthi abezimota bathwale nzima kuleli dolobho. iHerald ithi abakhokheli bamazwe akusadake bazakhulumisana ngomabonakude ngolwesihlanu phezu kodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi labalandeli beStudio 7. Ngiyalibingelela lonke. Ngithi ngilesicelo lapho basakazi ukuthi leke lisicelele kuhulumende lapha owakithi eZimbabwe ukuthi eke evumele abantu abalama passport lawo angalama permit njengalokhu bekuvele kusenzakala eminyakeni edlulileyo ukuthi bekwanise ukuchapha imingcwele befika kwamanye amazwe bephiwe ama days njengalokhu vele kade kusenzakala ngoba abantu abaningi baphila ngokuthengisa abantu abavele i-majority yaseZimbabwe ayisebenzi iphila ngokuthengisa iphila ngokuwoda kwamanye amazwe anjengabo South Africa labo Botswana izothengisa eZimbabwe laphana ukuthi ikwanise ukuthi iwondle imali zabo befundise abantwana babo esikolweni abantwana abaningi abasafundi ezikolweni abantwana abaningi sebelahlekelwe yikusasa labo so siyacela kakhulu igovernment ukuthi into leyo ike ifakele izibuko ikunazelele kakhulu into leyo ngoba cishe ngathi nje ifu 40% yabantwana abangasafundiyo kathesi. Abantwana bonabo kule possibility yokuthi bekungaba labantwana abangaba amapolisa konapho, abanye bebe ngamadokotela, abanye bebe ngama scientist, bebe nje kuzo zonke inhlangothi nje zikahulumende kuma civil servants, bebe lusizo olukhulu kakhulu kumphakathi. Kodwa ngenxa yokuthi kabasafundanga kuyayenza ukuthi ikusasa labo libalahlekele.
Ngiyabingelela Sakazwe Studio 7, phinde ngibingelele nabalaleli be Studio 7. Bona ibingelela nguJafet Ncube, azalwa 79. Manje ngilohlupho lapha Msakazi, ngicela uncedo. Lohlupho olungihluphayo ngilamehlo angiboni, amehlo la sengilesikhathi ngingaboni. Manje ngahamba ezibhedlela angilutholi usizo. Manje ngicela uncedo kini Msakazi nabalaleli be-Studio 7, ingcedise lohlupho. Kangisenalutho enginalo ezandleni, konke sokwangiphelela. Kangisenalutho, ngihlala ngedwa, ngihlala duze lomama. Manje ngihlala ngedwa, anginalutho, ngihlala ngedwa, ngiyahlupheka. Inamba engizisebenzisayo ezikamama, ngicela ukuzifaka emsakazweni. Ukuhlala ngihlala e-Plan 3 Ward 9 Ukute Village Chaili area, yikho lapho engihlala khona. Cela uncedo kakhulu, sengihlupheke kakhulu, iminyaka simide lokho nginje ngingaboni, ngiyimpuputhi. Cela lingidingele odokotela abamehlo, aspecial doctors abamehlo, lingcedise kakhulu. Anginalutho ezandleni, analutho, ayinalo muntu oncedisayo. Ngihlalele nje ngiyahlupheka nje ngikhonapha ekhaya. So sengilibizela inamba elingangithola kizo, ikona siyo yami kamama kamakhelwane. Makhelwane lo kakho la useGoli.
Inamba ithi eseZimbabwe ekamamakhe +26 377 380 0571 +26 377 380 0571 Eyamakhelwane wakhe eseSouth Africa 072 76 257 41 Iphinda futhi 072 76 257 41 Yabonga.
Ngiyalamukela lonke kustudio 7 umnyaka omutsha oka 2022. Besicela ukuthi kustudio 7 kuye kungene phela lama disability issues, ngoba lawo ayi valid stake reprogress empilweni lapha eZimbabwe. Siyabonga kakhulu ukusichasa ke studio 7. Siyafisa ukuthi singene bonke abalaleli baka studio 7 abasakazi. Ngifisela umnyaka omuhle ondlela zimhlophe ovulekileyo. Yini ke owenu uMandla Nkosiwela?
Matshono bantu Studio 7, mina nguStalin Angels Zimbabwe, umuntu ezapho. Into enzakale eZimbabwe ngamapholisa ikakhulu zePlumtree bahlukumeza abantu, abantu ababajabulela umnyaka omutsha ngamapholisa ebahlukumeza, kodwa kwezinye indawo bebevunyelwa okwenza lokujabulela umnyaka omutsha. Uye uhulumende weZimbabwe uqamba amanga ukuthi ama-cases ayaqansa, bona bekwenza ngendaba zepolitiki ukuthi khona abantu bangavoti lama by-elections abuyayo. Uhulumende weZimbabwe waba liqinisekisiwe wathi unqonqosela i-Home Affairs ukuthi inganiki abantu izithupha abafanele ukuthi bavote. Abafana abantu abafanele bevote abangantwana besikole the more than 4 million. So bayenza ukuthi abantu laba bangatholi izithupha, kwase kuyi-diaspora bayenza ngabomu ukuthi kona i-diaspora ingangeni eZimbabwe, ukuthi bavalile amabhoda beqamba amanga. Akula mkhuhlane, umkhuhlane yebo ungawakhona, kodwa akula mkhuhlane obhahileyo, ngoba bona abantu bezanu-P F bayenza amarali benxusa abantu, kodwa ophikisayo kavunyela ukuyenza kona okwamapholisa abopha. Lokhu kwizakhamizi seZimbabwe ezisemaphandleni yini elihlala lifaka iZANU-P F embusweni. Yazini iqiniso ukuthi iZANU-P F asophathi elendawa lawe umela kusasela umntana wakho. Iphathi elendawa lokufaka lokugcwalisa izikhwama zabo betshontsha besiya phambili.
Labo beku abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amabandla ezombusazwe kwele mali aseyale ukwamukela umbono webutho lona elihluthune umbuso okuthi ukhetho lwenziwe sokwedlule iminyaka emihlanu. Umsakazo omunye uthi njalo umongameli weMozambique umnumzana Filipe Nyusi lomkakhe babanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umeli weGeorgia edale lephalamende ele House of Representatives unkosikazi Marjorie Taylor Greene usesule inkampani yeTwitter leFacebook ngokumxotsha kulezinkundla. UGreen olilunga lebandla lama-Republicans uthi lokhu kuveza sobala ukuthi inkundla zombili sisekela ibandla lama-Democrats, okuyinto elandulwa ngamankampani la. I-Twitter ixotshe uGreen kokuphela ngomfulo ngemva kokuba elobe ukuthi abantu abaningi babulawa ngamajekiseni e-COVID-19. Linkundla ithi lawa ngamanga alakho ukudukisa uZulu. Wayengumongameli umnumzana Donald Trump laye waxotshwa enkundleni ezifanayo esetheswa icala lokuphehla udlakela. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ngcobe.
Inkululeko yokukhuluma ayitsho ukuthi umuntu ufanele akhulume noma yini noma engasilo qiniso, ikakhulu nxa kucacile vele ukuthi into ayikhulumayo kayisilo qiniso, ikakhulu njalo nxa leyo nto ingalimaza ukuphila kwabantu kumbe ibenze babalekele okuthile. Esithi yena kuyatsha endlini kungatshi, abantu bathi bebaleka bagcine benyathelana bebulalana. Ikakhulu nxa ekukhulumeni kwakhe ngenza ukuthi abantu bagcine benganathi imithi ethile, bengahlatshwa amajekiseni athile ngoba belandela lokho akukhulumayo, kwenza ukuthi lokho okukhulunywe kube yinto eyingozi kakhulu. Kanti kasingakhohlwa ukuthi ungumuntu olesihlalo esiphezulu, ulabalandeli abaningi, kulula ukuthi leyo nkulumo enjalo engasilo qiniso imemetheke ibangela abantu ukuthi bangaphatheke ekuhlatshweni lejekiseni. Ngakho ke uTwitter yenze kahle ukumsusa kuleyo ndawo ukuze angaphehli amanga agcwale endaweni eziningi, agcine sevimbela abantu ukuthi bazuze ukuphila ekuhlatshweni amajekiseni.
UTrump yena sibona ukuthi usesungule i-social media company ezancintisana lamankampani afana labo-Twitter, labo-Facebook. Ubona iqhuba njani linkampani?
Akulula ukuthi ibe yikampani enkulu nxa ngabe abantu bengayilanda ngepolitiki. La nxa ivula engumuntu ogijimisa ukuthi uhambisa phambili ipolitiki, amakampani kasebenzi kanjalo emhlabeni, ezezimali azisebenzi kanjalo. Angakuthola kunzima ukuthola ama-investors angamxhasa ukuthi khule ikwazi ukuncintisana labo-Facebook labanye abangangeni ngaphansi kwepolitiki. Kanti-ke kumele sikhumbule ukuthi iMelika i-First Amendment vele iyinkinga enkulu, iyabangwa injengale ephathene lezikhali okuthiwa i-right to bear arms. Yizo zombili ziyabangwa kakhulu ukuthi kambe zitshoni, yizo esezithethwe zayekhothi kakhulu okwedlula lezi ezinye. Ngakho-ke kuyaqhubeka kulalezo nkinga kudonselwana njalo kungakhathaleki ukuthi kule COVID-19 kumbe siyedlule. Abantu abanjengabo-Trump abasengakwesokudla sepolitiki bazaqhubeka besithi kakungabi khona i-censorship, laba abangakwesekunxele besithi hayi kakuvinjelwe okunye okukhulunywayo. Injalo ke i-democracy iphila ngokuthi abantu baphikisane, as long as kungekho udubulo omunye, ngekho tshaya omunye, kuba kuhle kanjalo.
Umnumzana efihlela Ngcobe uhlaziya ezombusazwe. siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monsora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba. Abangelamaphepha abaxotshwa kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze balungisise isimo sabo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.